So we see card send about VOA in Debele.
Ibandla lezaphu lithi lisaxwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzanu PF eyake yaba kubandla le-PF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Mohadi labanye. Ibandla lezaphu lithi lisaxwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzanu PF eyake yaba kubandla lezanu PF egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Hadi labanye edalele parlamente.
Udubo lusukelwa aba ekuthini isuke yakhulunyelwa emasekweni ingakaqedi ukwenza ama consultations.
Ingcwethi kwezempilakahle ithi abantu bengesabi uhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba kulembiko yokuthi uhlobo lwenye yamajekiseni e-COVID-19 usumisiwe ukusetshenziswa ngoba abanye abahlatshwayo banquma igazi kwafa loyedwa.
Sentendi yami ukuthi nxa kuyizule umuthi kumbe ivaccine ezikela ukufa kungcono ukuthi ngiyisebenzisele ivaccine kunokuthi kumele likufa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbhuqazwe wegugurawundi uludaba oluthinta isizwe sonke okumele lukhulunywe ngalo, kudingwe isisombululo.
AmaNdebele athi izenzo kungemazwi. Ubaba okhulumayo ukuthi abantu abakhulume bekhululekile, uhlupho yokuthi akathembakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezaphu lithi lisaxwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzanu PF eyake yaba kumandla le-PF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Mohadi labanye edalele parlamente. Lokhu bakwenza ngoba kuke kwaxotshwa enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance kudalele parlamente lamakhansili ngoba bethiwa baxexebuka kwamanye amabandla. Sixoxe lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Indaba enjalo ike yakhulumeka phakathi kwamalunga ebandla. Udubo lusukelwa aba ekuthini isuke yakhulunyelwa emasekweni ingakaqedi ukwenza ama consultations akade siwayenza kulandela ukukonona kwamanye amalunga ngendlela abanye amalunga akuzanu PF aziphatha ngakhona laba abazenza izaphu ephakathi kwezanu PF. Sithanda ukunanzelela ukuthi izaphu yaphuma ku-Unity Accord ngo-2009 kodwa besilokhu silabantu abazibiza ngezaphu ephakathi kwezanu PF. So ukukhonona kwamalunga lawa yikho okwenze kwaba lo mbono singathi suggestion ukuthi mhlawumbe bengaxotshwa parliament la ku government uma besebenzisa igama lezaphu ngoba izaphu ayikho lapho. So indaba isuke yaphuma ama consultations engakayenziwa njalo imhlangano ekade imele iphathe lolu daba engakayenziwa. So kulapho esikhona ma consultations.
Kahle kahle ngobani elifuna ukuthi baxotshwe kumbe kwenziwe lokho okuthiwa ngama recalls?
Belikhangelele ukuthi kahle kahle ngobani elifuna ukuthi basuswe?
Ngingathi amalunga into abayikhangelele kakhulu ikucitsha lawa amanga asetshenziswa ngabanye abathanda ukuthi besilungisele itafula zokudlela ekubekuzana uPF. Abantu abacaja ngegama lezaphu ikanti bona bagijimisa inhlelo zezanu PF njalo bengamalunga ezanu PF. Iyo injongo enkulu kade khona ukucitsha lawo manga lokubonisa sobala ukuthi izaphu ayikho. So amanga lawo asetshenziswayo ngabanye abadangazela abokhaya moyo abahlanganisela abo Kembo Mwadi babazenza abantu bezaphu kuzano PF yiwo okade efuna ukucitshwa.
Ungasitshela ukuthi umhlangano wenu omqoka iCongress kade likhangelele ukuthi ibe khona isidluliselweni phambili ungasipha izizathu zangkhona lokuthi kuhamba njani ukwakathesi
ubumele ube khona ekupheleni kwaApril kodwa sidlulisele phambili kuAugust la nxa singakatholi i-date kodwa ngenyanga kaAugust kulapho esizaba khona le Congress lokhu kulandela amaprovince ambala ebhalele iNational People's Council becela ukuthi mhlawumbe kungadluliselwa phambili ngoba bebengakaqedi njalo ababonti babebeza kwathi ukuqeda amalungiselelo for i-date ka-April. So kude sekuhlaliwe i-NPC ihlalile mhla ka 10 April yabona ulungile ukuthi belalele ama-provinces lawo kudluliselwa phambili.
Lo-ke ngumnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseSouth Africa. Kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwejekiseni yeJohnson and Johnson eyokuvikela igciwane le-coronavirus, usikhwica mfundo dokotela Elopis Banda uthi akufanelanga abantu besabe ukuhlatshwa amajekiseni la ngoba eletha impilo njalo iphutha lawo lilincinyane kakhulu. Abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili sebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 elizweni. Udokotela Sibanda yena othi wemukela umjovo we-Sinopharm yingcwethi iyaqeqetsha ngamajekiseni la ezifundweni ze-vaccinology njalo uthi uhlezi ewacubungula ukuthi asebenza ngemfanelo na, kukanti kuyafinyelela lembiko ehlaziya ukusebenza kwawo. Uthi ngaphandle kombiko owodwa eZimbabwe lapho isigulane esaba lohlupho oluthile ngemva kokuhlaba enye yamajekiseni la, akukho okunye okubi osokuvelile ngemva kokuhlatshwa amajekiseni la.
Imfundo yami specialty yami ngiyithatha ngeclinical knowledge. Iclinical knowledge into esifunda ngayo i-vaccinology ukuthi i-vaccine izasebenza njani. Njalo la imithi yama-vaccine elikhuluma ngawo siyazwile, siwacubungulile, sakhangelisa ukuthi ayenziwe njani, asebenza njani, anceda kumbe kancede. Umbono esiphuma lawo yikuthi asanele lakasebenzisi ngoba ikela ukugula azikufa. Kazikeli ukuba
usutshele okuhle ngale ijekiseni singathi ngama advantages okunye okungalethwa imithi leya okungakhathaza umzimba ukusasa uthini ngomuthi lo weJohnson and Johnson njengoba sesizwa ukuthi kulabanye abagulayo ingozi yini kumbe hayi balutshwana kakhulu ukuthi ibe ingozi
ezibakamisayo ngakho ngenze zwelo China kuzobuya eke eDela eIndia izo ezifikile ezindaphilesi iJohnson and Johnson le zwelo kwamanye amazwe ilana advantages ukuthi ukuphendula ukuphendula ukuthi after 2 or 4 weeks izohlatshwa iJohnson and Johnson lihlatshwa kahle. amaclot enzakala one amaclona kan 6.5 million people. So when Johnson and Johnson kubeka injection 1 in a million yaba le clot yakhona le. Ngokubona kwethu akulasizathu sokuthi kuthiwe injection iyebangele amaclot ngoba ayenzakala njalo. Okuchiyana yikuthi kakhulu kule monitoring, intense monitoring yabantu abavaccinatiwe yikho kubonakele ukuthi kunabantu abachiyananga le nano esivele siyibona kungela jekiseni. So ijekiseni ayilasizi ngombono wami.
Sesikhangela ke lokho kuthiwa i-herd immunity uhulumende athi ufuna ukuthi afike kulo lelo zinga. Singathi nengi lokho lisengozini yokuthi lithole leli gcikwane le coronavirus njengoba abantu abaningi bengahlabi.
Okokuthi umkhuhlane lo usuhlehluleke ukuthi kunamathele abantu ngoba abaningi bakhona babe sebevikelekile. Ngithi abahlatshiweyo balutshwane kakhulu ngoba ukhangela ukuthi ngabe kuthiwa abantu aba-6 million 7 million ukuthi be-herd immunity. I-600,000 akathiwa isiko. So sikhatshana naye ngapho bekungakhuthazeka ukuthi abantu badinge ukuthi bahlabe nxa amajekiseni asasekhona. Ijekiseni yonke ekhona ingcono kungabe
lo ngusikhuchamfundo udokotela Elopis Banda ubeqoqa icingweni lo sithandekile Mhlanga we Studio 7. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumanani ethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lantathu 53 ababanjwe leli gcikwane elizweni jikelele. Kwababhubhileyo oyedwa ngowe Harare lomunye ngowakobulawayo. Iningi lababanjwe igciwane leli abangamachumi amabili lambili 22 ngabakobulawayo. Kulandele esigabeni seMathebeleland South okulabalichumi lane 14 ababanjwe leli gciwane kumanani aphume izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbhuqazwe wegugurawundi uludaba oluthinta isizwe sonke olumele lukhulunywe ngalo kudingwe isisombululo. Ekhuluma emsakazweni weZBC izolo uMnangagwa uthe abathinteka kubi ngesigalesi kumele baphiwe ithuba lokuza phambili bakhulume ngalolu daba. Umbhuqazwe wegugurawundi lo wabulalisa abantu abedlula 220,000 becobodiswa libutho le-5th Brigade esigabeni se-Midlands lasemathebheleland phakathi kweminyaka ka-1983 lo-1987. Kuze kube namuhla kulokhu kulokufuthelana kulezizabelo iningi lisithi abaphatheka ekubulalweni kwabantu kumele babotshwe kanti lo hulumende axolise abuye njalo ahlawule abantu. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa ongomunye owetheswa icala lokuphatheka kulumbhuqazwe untungameli Inkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ephakathi kokukhulumisana loZulu ngegugurawundi eyebheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
AmaNdebele athi izenzo kungemazwi. Ubaba okhulumayo ukuthi abantu abakhulume bekhululekile uhlupho ukuthi akathembakali. Kuningi asekuchilo okuphikisana lalokho okwenzakalayo. Ngikhuluma nginjenje ngisenkabazwe angavumelanga ukubana ibe lelizwi etafuleni yokukhuluma ngombhuqazwe ngemva komnyaka ophelileyo lapha lela khona abafelwayo ama victims esala ukuthi izinduna zenkabazwe zikhulume. So okungumbuzo ukuthi khathesi usetshintshile yini ngumbuzo wokuqala. Okwesibini, uyakhuluma yena uthi kakuthiwe amagosa akhe abangabasekeli bakhe abezanu PF immediately eqeda ukutsho njalo batsho something else. Ulabanye abathi kwadlula ulo obhedi umpofu ngusecretary for administration uthi kukhulunywa ngabantu bedorobheni kodwa abantu emakhaya bathule, kodwa batholanga ukuthi ukuthula kwabo kuyakhuluma. Bengilabo abantu bagcwele ukwesaba, abala kuthemba uhulumende lokuthi bengakukhuluma beqhubeke beseyo. Akaqale enikeza abantu ithemba lokuthini akutshoyo yikho akuphilayo, kodwa lokuthi besitanta bakhulume kodwa enganika abantu i-assurance yokuthini bengazi bekhuluma basozibalandelwa, ngoba phela balabantu abalandela abantu bebethusele kuzaba nzima utantu bekhululeke. And ukuthi ngoba abantu bathule akutsho ukuthi bajabula.
Emidlezi lapho othi ukhona okwamanje, bathini abantu nxa likhulumisana labo bafuna kwenziweni kahle kahle ngalolu daba?
Bacaca ukuthi labo bayafisa ukuba yingxenye yalabo abantu abazatsho ukuthi kwenziweni, kodwa okuluhlupho yokuthi kabamthembi uhulumende ukuthi engabe eqinisile yini ukuthi udaba lolu lulungiswe. Ngoba uyabezwa besithi khona khona kodwa sisefu yini, imihlangano emibili esiyibambileyo namhlanje bonke abantu kodwa abalaqiniso lokuthi uhulumende akutshoyo yikho aza kuphila, kodwa bayafisa ukuthi ngabe udaba lolu luyalungiswa ngoba babona ukuthini amanye ama direct victims labantu abangama direct witnesses baya besedlula. Bafisa ukuthi bethi besedlula labo bechiye bechilo into engancedisa ukuba isombululo lokuthi babonani lokuthi bafisa ukuthi ngabe kwenziwani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu esigabeni seMathebeleland eBhejuli kaZulu. Umnangagwa yena uthi uphakathi kokulungisisa lolu daba esebenza lenkokheli yosiko esigabeni seMathebeleland.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com libika ukuba ibandla leMDC Alliance selisole uhulumende ngokufuna ukubhadalisa uZulu imali yamapasipoti ngedola leMelika, kodwa izisebenzi zona ziholiswa ngamabhondi lama-RTGS. Iphephandaba leNewsday libika ukuba abaholi bamaqembu enguqu akusigaba sePremier Soccer League azahlangana ekupheleni kwenyanga bekhulumisana ngokuhlela amalanga okuqala kwemidlalo yalesi sigaba semidlalo enguqu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi bamabahle, ninjani? Ngezindawo ngezindawo hayi thina siyaphila. Siyabonga kakhulu ukuze kusethulele izindaba. Mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala. Siyazizwa izindaba lezi ezenzakala ekhaya. Amapolice abhizi akugijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right. Lokho bebhizi bebatshaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhali. Amapolisa ukuthi ngani ayenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Yazi amapolisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu labo besishoneni, but eish, kwesinye isikhathi hayi, abanye abantu abakwazi ukubusa shame. Le nto lesi out of order le. Please abazami ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba basesipholiseni laba. Bezami ukuzinuka amakhwapha, beke befunde bebe nesikolo mani. Hayi, izinto kwesengesikade zidinga isikolo. Technology is very important than lento abayenzayo le. Abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye bathathela izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu. Bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabayakhona. This is wrong, man. Hayi, iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga. Izilungisa buswa nje lishona. Ah, kuzoba nzima ukuthi be right, Shem.
Umumo esigabeni sakithi ngapha ePlumtree ukhubeka usiba mubi ikakhulu ezikolweni lapha. Masikhangela ngemfundo yabantwana lekusasa labo, hayi kunzima impela. Kunzima kunjalo, uhulumeni ukhanya edonsa inyawo ngodaba lwakhona. Isicelo esilaso esokuthi ngabe uhulumeni uyakunanzelela ukuthi abantwana labo bayikusasa yabazali babo, ngoba abazali balokho beguga besiya phambili. So ngabe uhulumeni uyaqakathekisa ukuthi abantwana labo kumele bafunde bekwanise ukuthi kusasa bebe lemisebenzi, bebe yibo bazasiza labo bazali abalokho beguga besiya phambili. Kodwa into enyibo bonayo ukuthi uhulumende uqhakathekisa eminye imisebenzi engahambelani lezemfundo, eqhakathekisa amasocha kakhulu ewafaka phambili. Kuyasihlupha kakhulu khonoko. Isicelo sami ukuthi nxa engabe ezwisisa mbe sizwa, aqhakathekise ikusasa abantwana, abantwana bafunde, aqhakathekise ikusasa yabantwana beZimbabwe, aqhakathekise iZimbabwe ngokwayo, aqhakathekise uZulu weZimbabwe jikelele, ngoba eqinisweni nxa kungaqhubeka kuhamba ngendlela enje, angiboni ilizwe leZimbabwe litshintsha, angiboni ilizwe leZimbabwe lisiba lengqubela phambili. Instead lizabuyela emuva okwedluliyo okuzaba yisimanga. Silibone selisedlulwa even langamazwe alezi anjengabo-Somalia and Company. So uhulumende uyazwisisa, akhangele izikhalazo zabantu, akhangele izikhalazo zamateacher, akhangele izikhalazo zamanensi, akhangele izikhalazo zezisebenzi zonke abesebona ukuthi angenza ubungcono bakhe, laba abantu bathole impilo engcono, labantu babo bathole impilo engcono, lemfundo lako konke. Ngiyabonga.
Ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle, nonke ngezindawo ngezindawo, siyathemba liyaphila. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe. Uyabona uma uyenza kahle, siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle. But uma uyenza kubi, siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi. Le nto eyenzakala eZimbabwe leya, this is out of order, irongo kakhulu. Amapolisa ngana busy, abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu, batshontsha imali, babamba amabhenki, inkunzi, bayenza yonke into. Umsebenzi wamapolisa lo, umsebenzi wamapholisa lo, ukuthi nganamapholisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisebenzelayo abangalacala. Bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga, bengena shiye kwezembusazi ngane. Sokungamasotsha asisakwazi, ngamapholisa kumbe ngamasotsha asisakwazi, because indlela abayenza ngayo, hayi bafowethu lina besesishoneni, please ngicela nikele izinto kamakhwapha mani. Hey, lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu. Kuzaphela lokho kuyinto kwenu likwenzayo lokho. Ngelinye ilanga kuzadlula lokho kuyizinto lokho. Ayikho into engapheliyo. Ingungu ayizikhala kakhulu, isizadabuka.
Sanibonani Studio 7, ninjani nonke Studio 7. Bengisacela ukukhuluma labantu be-MDC Alliance ukuthi ababize uChamisa babuze i-way forward ukuthi kwenziwa njani. Ngoba uChamisa kuye kusase-right noma indlwisitsha. Hayi, thina sizihambela noMonzora noMakhuphe ngapha kuleli side lethu. Owena umuntu lo uChamisa angazi noma kaphelela ngekhanda, wayehluleka ukwenza izinto kusase early, manje sekuvery late, manje qale evula iparty manje. Angazi abazoba lokho besamlandela. Hayi. And then enye into futhi uChamisa kahle kahle, mina kwelami side kuba yimi umkhulu wamaphoyisa. Kuba uChamisa ngambopha kudala uChamisa kafanelanga ukuba semphakathini lo, fanele abotshwe. Qambela abantu eZimbabwe amanga esithi kule party okwamanje kubotshwa abanye abantu kuye kuChamisa. Angazi, ayi president yumnangagwa, igovernment yakhe ilunge kakhulu, kufanele kuba kuyabotshwa uChamisa.
Salbonani Studio 7 ninjani nonke Studio 7 naba laleli bayo. Yabe nisacela laphana kuChamisi ukuthi khona njengobana esesithi khona yena kufunakala ukuthi kuyokhulunywa ebizizano. Izano njengobana isithi yona nayo uChamisi asephelelwe umphako. Izano iqinisile mayithi uChamisi iphelelwe umphako ngoba uChamisi ufuna ukuthi kuyokhulunywa kodwa yena echiye emuva kungalungiswanga. Akakalungisi indaba yakhe lo Monzora.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthethwa kwecala lepolisa uDerek Chauvin wetheswa icala lokubulala onsundu uGeorge Floyd selifika emaphethelweni ngemva kobufakazi obuphiwe yingcwethi ecwayisisa izidumbu uDavis Fowler odabuka eZimbabwe kobulawayo. UFowler uphe ubufakazi bokuthi uFloyd engaba wahitshwa intuthu yemota yamapholisa eyayimi lapho ayelaliswe khona emgwaqweni. Abachuchisi labameli bakaShovin sebeqedile ukubuzisisa abapha ubufakazi njalo sokukhangelelwe ukuthi ngomvulo kuzethulwa amazwi okugcina awabachuchisi labameli bakaShovin. Siqoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha umnumzana Dan Moyo obelandela obekusenzakala emthethwandaba.
Ye ngempela umpolisa lo uShovin ulecala ngoba into eyabona gala umhlaba wonke jikelele efake idolo lakhe phezu kwentamo kaGeorge Floyd for imzuzwana edlula isishiyangalolunye 9 minutes emfithizele phansi ethareni ngedolo. I think anyone ubona ividiyo leyana kuyacaca ukuthi uShovin nguye wabulala uGeorge Floyd. Indlela elihamba ngakhona i-case ehamba ngakhona, I think i-prosecution siyenza umsebenzi omuhle kakhulu ngoba ama-witness ewalethileyo kuqalisa from ama bystanders ababona lento isenzakala kusiya kuma esingathi ngama-expect witness abalolwazi ngendlela yokuthi umuntu ufa kanjani ma evalelwe umoya engasakwanisi ukuphefumula. So samuzwa uGeorge Floyd lapho ekhala ehlaba umkhosi ebiza umama akhe ecela ukuthi hey uyehluleka ukuphefumula ucela bamurelease. But sambona lo Chauvin eqhubekela phambili for isikhathi eside efake idolo lakhe. So mina ngombono wami hayi ulecala ngempela.
Siyabona ukubana kube lesizalwane seZimbabwe obengomunye umfakazi, abanye basola ubufakazi bakhe, wena ububone njani?
Isizalwane seZimbabwe lesi okuthiwa nguDavid Fowler esisibone lapho sinikeza ubufakazi kuntethwa ndaba yokubulawa kukaGeorge Floyd nguChauvin. I think ubufakazi bakhe buyasolisa kakhulu ukuthi inhloso yakhe yini. Angazi noma bayabhadalwa yini laba bantu ukuthi banikeze ubufakazi obudefenda into e-obvious kangaka kumuntu wonke owayibonayo. I think kubuhlungu kakhulu especially kufamily kaGeorge Floyd ukubona lo muntu ebuya ezonika ubufakazi obuphikisa into ecaca esobala ebonwa ngumuntu wonke ukuthi uChauvin wabulala uGeorge Floyd. Njalo ubuwitness bakhe lo muntu wakobulawayo lo David Fowler bebuweak kakhulu ngoba esikhathini esiningi ubengakwanisi ukuthi asupport imibono yakhe nge-evidence. Kwesinye isikhathi besithi hayi angikwazi anzange ku-research lokho. Mina nje ngibona ungathi nje ngumuntu o-racist lo uDavid Fowler, kusho ukuthi wasuka labo u-racist bakhe khonale esuka e-Rhodesia esiya e-South Africa waze wafika labo lapha e-America ulokhu eqhubekela phambili ngoba u-racist bakhe. Ngoba akusikho okokuqala sizwile njalo ukuthi uke wakwenza futhi okufana lalokhu e-Maryland lapho ahlala khona ecaleni lapho kwabulawa khona umuntu omnyama olemnyaka engu 18 namanje icala lona lelo lokho lisakhulunywa ukuthi ubufakazi abonika lapho babungekho umqotho. So ubufakazi bakhe mina vele angibu support ngoba butshengisa ukuthi uzama ukuphikisana lento eyabonakala icacile emuntwini wonke owabona ividiyo yokulawa kuka George Floyd.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika bobekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Reston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla lezaphu lithi lisachwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzana PF eyake yaba kubandla le-PF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khaya Moyo, Kembo Mohadi labanye. Ingcwethi kwezempilakahle ithi abantu bengesabi ukuhlatshwa umjovo we-COVID-19 ngoba kulembiko yokuthi uhlobo lwenye yamajekiseni e-COVID-19 asemisiwe ukusetshenziswa ngoba abanye abahlatshwayo benqume igazi kwafa lo yedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.